Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Wolamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengensukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo kunsakazo. Sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village wo chief Skobokhobo enkayi yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha enkayi bakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ikhona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha engiwadiyami sihlelisa i-WSG. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulikhona kakhulu. Ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini yakho akukuhle. Ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuyalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu kudla. Ngobani abakhethayo?
Indlela okwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizami ngokulambelana kwenu. Iqambe labo bebuza ukuthi lisini kwenu ukuthi kani. Uyamambe ukudlula abanye akukho engene kunayo enamba leyesikinayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-60 ezilesini. Athatha abangu-25. Athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphambi. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezivizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months, meaning ukuthi December, January, February, March. Azikange kwenzakala khonokho. Abantu banikwa ngo-December langoJanuwari. Eyamashi imali yabuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa ela-February labuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa eka-March. Ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebevele bedenisisa laphana kuhlela amadola. Senzelana okufawu. Ukuthi lami umuntu oke wahlela idola akusamelanga vive ineke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahlela. Ukukhangelela ukuthi ongazange ahlela idola sekumele ahlela ukuthi. Yiyo indlela emkhulu ukuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade esimanti ngoDisember kutholakale amabele ne-cooking oil ne-beans. December month, January katholakala irayisi ne-cooking oil ne-beans. Khangelela ukuthi this month kuthole futhi irayisi ngoba basiyabe senjalo bathi amabele asehle. Lerayisi lebhize cooking oil. Bathe belihlele ukuthi sizasebenzelana okwenyanga ezingaka. Kathesi bathe bazafika seDisember, January and February.
Okuvela kuhulumende-ke?
Hhayi, thina lapha kakukho esikubonayo okuvela kuhulumende. asiboni lutho lutho elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there is no development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku ward 5 esiphunyuka uko chief Skhobokhobo enkayi njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Siyana mungela kwesiphathelane labesifazana sixoxa no Councillor Sikhululekile Moyo kwa ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlale MDC. UCouncillor Moyo yena osoyethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngingavakatshela eSweden eStockholm eEurope. Organization Sweden esebenza lelive leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-extenda ama-programs ukuthi lani labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwe lelani besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo iy'mota zabo and ukuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguza, abambane leGwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenza iplant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye insuku bethu izibi seziphelile azikho, kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale xa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-50, njalo kuyini esingakwenza. Besincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe, sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, sibone ukuthi i-Mauritius besi-invite bile guest adivela khona, sibonise ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basizisa amasits for women. Kumele kube le women yabo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Ye ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlambe na ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotho koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda, kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama minority, kodwa mina into ukuthiwa abantu besikhalangeni especially ukuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angaka kuvumela kathesi, ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konke.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto ukuthi ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela, kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi, ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu, baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwayenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la, njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambiya, babe bekhona abantu besikhalangeni, kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yibo kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo, but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke, abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesa ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board, bayehlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chivundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChivundule ahamba ngayo esuka kubulawayo esiye plant so kuqhakathekile ukuthi izenzane indlela zintshe kube ukuthi kuyimbali ethengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esizifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngimpela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana neplumpt town iplumpt town kufanele ukuthi be 100% isikhalanga koka kube isikhalanga kuphela iplumpt town ngoba iplumpt town yinkaba noma ngithi insika yasesikhalangeni kobulawayo njengoba ngisithi kule ndawo efana labo okami labantu ukami lana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
Loke ngumnumzana Difa wajapi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yelokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha lo ludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye nenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe indlala unkosikazi Mthethepi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi
langapho siyafa ngendlala kwele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangkhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi nje leyo hawu kwaqedakala ukukhanya into ziyadura kakhulu sibula indlala impupu iyadura imali yangkhona vele kasila abanye asisebenzi siphonguhlala ekhaya imali yangkhona siyayithola ngapha
amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ade ngabe izinto zinzima straightin so lalapho elibona khona lingasithumela anything sokuthisidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi into ngempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu Osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise.
Indlala isibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki. Vele kakula nto ethengekayo, akula mali. Sakwazi ukuthi sikwenze ukuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima. Ngoba elime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali asaungakwazibona 10 kg yafika kubo 110 so umumo sibili eqinisweni hayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe ezingabuya njalo zithathe laba baseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zilezi imuli nxa uthenge kuyi 10 kg 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hayi singakhuluma amanga ukuthi usungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabo mama Human Development Association of Zimbabwe iWaters uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kweWFP
Indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenile yomuva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezulu kwaleyane social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalapha kusese social welfare yodwa
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Lingali litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho esikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo, sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi babangama youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapha abahlala khona, ama-communities abo, behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho umhlanganiso wethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ozabaphendula ebatshenge ibanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuZANU PF, silawa ama youth akuMDCT, silawa ama youth akuMDC Alliance. Silawa ama youth avela kwinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, ikwezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxalaye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lelale.
Kwamanje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi Ungikhumbule.
Udlangile umlingi es Mambazo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengensukwini olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.